Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini.
Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethandaba namhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ejojozela udlakela.
Sokulomkhuhlane lesisifo lesi isinanakazana sokuthiwa yi-stop borer ikakhulu emunjini uhlasele ngendlela esimangaliso. Manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liyelile likugezisa.
Abalimi eMathebeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe zinhlavane leminye imihogo yimi. Uhulumende wakwele Netherlands uThuza Kuma ukusekela ezinye inhlelo eziqhutshwa emazweni achiyeneyo agoqela eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba lamhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ekhuthaza udlakela. Njalo abachuchisi balile ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail ngoba besithi ulakho ukuphazamisa abafakazi. UMhlanga ubotshwe izolo ngemva kokuzinikela emapholiseni. Wavulelwa amacala lawa phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Amapholisa athi wakhuthaza ukuthi kube lodlakela kungxoxo ayiqhuba kumalanga edluleyo lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza, yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa asuke embusweni ngoba ekhohlakile elenkohlakalo. Iqotha lika Mhlanga uMnumzana Chris Mike usole abachuchisi ngokuphikisa isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso esithi le yindlela yokumhlukuluza nje kuphela. UMnumzana Mike utshele umthethwandaba njalo izolo ukuthi uyakusola kakhulu ukuphathwa kwecala likaMhlanga lipholisa elikhangelane lamacala ezikliwe eziyingozi iterrorism. UMhlanga uzaqhubeka ivalelwe abe sephenduka emthethwandaba ngolwesine lapho umanje uMnumzana Farai Kwitima athe uza kwethula isinqumo phezu kwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Kulabantu abaningi abahambe enkantolo ukuyasekela uMhlanga abagoqela abalwela amalungelo oluntu abezombusazwe amagqwetha kanye labantu makhaza. Abanye babo ligqwetha uMnumzana Tendai Biti, umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume, lo mnumzana Love Mo Maduku okhokhela ibandla leNCA. Umuntu ngamini inkomo Studio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site uMnumzana Zenzele Ndebele njalo ohlaziya ezombusazwe yena othi bayakusola kakhulu okwenzakala kuMhlanga.
Bona ngana kula cala lapha into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini, ngoba intatheli izindaba nxa isenza umsebenzi wayo ikhuluma la ngubani ongakhuluma into ayifunayo. So kube bale problem lo muntu okhulumeleyo indaba bengazange badingayeni ugeza bambopha than ukuthi bebophe uBlessed kakade esenza umsebenzi wakhe. I mean kusukisela nini njanini ama journalists sare kota abantu abaningi bekhuluma indaba ezijeneyo ngokwakuqala ukuthi bebopha intatheli izindaba beyibophela into ekhulunywe ngomunye umuntu kungayisiyo oyikhulumile njalo nje kuba sobala ukuthi izindlela zokwethusela ama journalists ukuthi bengakhulumela abantu abakhanya bengavumelani lombuso okhona kumbe mhlawumbe abangaqalisa ukuthi bethi umongameli welizwe kachiye isikhundla so kuzaba lefie kuma journalists ukuthi bengakhulumi kumbe beqalisa ukuzisensa ukuthi amhlawumbe lami ngakhuluma into enje kumbe ngaxoxisana lobani ngingagcina mbotshiwe so izindlela zokuthi bestope ama journalists ukuthi beinterview ama veterans labanye nje abantu abangahambelani lento ka 2030 leyo ukuthi mina ngakuzaphe khona ngo 2030
Elinye lamapolisa aphatha udaba lukaMhlanga ngelibona ngezinto ze-terrorism okuyinto ecunule kakhulu igqwetha lakhe uMhlanga uthini ngalokho
I think into edanisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe wants to weaponize umthetho ukulwa amabhekle zabo but it's a clear message kakhulu kubonta telezindaba ukuthi khona uhulumende ufuna ukubethusela ukuthi bengakhulumi izinto ezihambelana lesuccession yezanu obviously umuntu ophandle kateso li journalist ongakabothwa uzacabanga kabili kathathu before esenza enye istory kumbe another interview elokuhambelana lento zezanu so it's really ngathi kuyadanisa kakhulu kubuyisela muva ukusebenza kwama journalists but also nxa sikhangelele ukukhululeka nje kwemsakazo labona izindaba ngoba abantu sebezasebenza bekhangela ukuthi kambe lokhu kungambophisa yini kumbe kambe lokhu kungaba into enje because seZimbabwe phela ungahlala iminyaka emibili emithathu inyanga yonke ukuremand beqede betawula cala
Lo mnumzana Senzele Ndebele ohlaziya izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba yesite obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ukolunye udaba olusemthethwandaba amagqwetha amela umholi wogatsha lwabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhululi Jele owabotshwa kumaviki amabili edluleyo esikolo sePhakamani High School ePlumtree Yemva kokutshengisela kwabantwana besola ukufundiswa izifundo zeheritage studies, athi lamuhla akhalaze umthethwandaba ukuthi alahlele khatshana lelicala. Umnumzana Jele, yena ozaphindela imthethwandaba ngomvulo ozayo, wetheswa icala ledisorderly conduct at a public place, ngoba kuthiwa wangena ngemva kokutshaya umnyango ehofisini kamphathisikolo, Lapho abantwana ababikwa babevalelwe khona bebuzisiswa ngamapolisa le labanye abakahulumende ngesehlakalo sokwenqaba okufundiswa iheritage studies le okubikwa ingahambelani lamasiko abo njalo ibafundisa ulimi lwesishona kodwa umnumzana Jele uyakulandula lokho esithi wayezibuzela nje ukuthi kungani abantwana babebuzisiswa abazali babo bengekho ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe legqwetha elibamelayo umnumzana Thuto Mavula
awukwamanje singena sisizobufakazi yathi kukhona yathi kuthulwa ngubalisi onguye owayefundisa abantwana laba eklasini lobufakazi lompolisa lo wahamba waya interview abantwana laba waba ukubangela ukuthi uma osvotha ecause i-disorder or i-breach of peace esikole lapho esikhuluma naso esephakamani. Sibone ubufakazi bephrezentiweyo ekhothi bungayinabisi ukuthi kuphuve lelo cala. So yikhothi igcine sesenza i-application ye-discharge okuyikucela khona ukuthi ikhothi ibhithe icala. Ngoba ubufakazi buyabe bethuliwe buyabe bungaphelelanga buyabe bungagelisi icala njengoba lethiswa umamankuma osvotha.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi umnumzana Jele uzaqhubeka esentolongweni yini liyathemba ukuthi kuzaphumelela. Kuyikuthi icala leli alilahlelwanga khatshana kuyini elizakwenza
okuzambilayo ukuthi nasisizameke sizicazi kusibotshe ecazina ukuthi uzivikela njani icazini njalo ilakho kubizala ngofakazi then agagathi iphothi esingasinika-ke isinqumo
ukhulume ngendlela abotshwa ngayo kukhona yini okunye elingabe likusola ngendlela aphethwe ngayo entolongweni
yena manje ekhuluma balanti angayisola kodwa kucala icala uthi yena into ayenayisola kuphela ikhomeshana ukuthi senzane nomuntu owayebalekela umthetho kwaba kuphela kuthenjwa ku-social media kanye nomuntu obalekayo ngoba siyabona ku-MRP umsakazi ka-Public Party ukuthi khona udingwa ngamapholisa so kutho ukuthi ngiyakwazi kwabalisa ngoba ngesinye isizathu saningikhisa ibheki enkantolo lathi khona yena umuntu owayebaleka kodwa amapholisa yiwayeshika ngesikhathi enikomi nakhona umuntu osebenza so wayekelehlezi izinto zamapholisa
umndeni wakhe kawuhlukuluzwa
abantu abathinezekayo laba batholakala lapho egaradini lapahlala khona bafika babamba umama owayekhona phanya othweleyo bengani basebemfake izamkosi besithi emvezi ukuthi ungaphi
umomo obunjani lamuhla
wabuyile esibili begcwele esingathi khona ngabazali ngamalunga omphakathi labokhansila kanye labo ngoba indaba le ithinta umphakathi lo nje kube zabalungi kuthiuma ezinye nje ezike zafuna ukuvusa ukuthi hhayi abantu abanjengoba bazobangomsindo kahle kugcine sokukhanya ukuthi hhayi nabantu asikezi ukuthi landelele udaba lolu ngoba udaba olusegubhini
lo mnumzana Thuto Mavula iqotha elimela umholi wogatsha lwabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhululi Jele sixoxelaye eseplumtree abalimi emathebeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe yimihogoyi okungenqabela ukuthi bethole isivuno esiphezulu lonyaka izigaba ezihlaselwe kakhulu izinhlavane ezidla inhliziyo yomumbu lamanye amabele zigoqela iKezi Gwanda North Mberengwa lezinye indawo imhogoyi eyaziwa ngokuthi amiwem edla imkiwane yomumbu le amabele layo ihlasele ewange emgoza ezweshabane egutu emaswingo ehurungwe ezwimba lezinye izigaba abalimi kwezinye izigaba lezi bebebhekane lendlala enkulu nyakenye eyadlalwa eyadalwa isikhudumezi somkhathi ese El Nino sixoxe ngohlupho lwemhogoyile lenduna uNgwenyama Fuyane usesiqintini sefumugwe eMathebeleland South
sokulomkhuhlane lesi sifo lesi isinanakazane sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emunjini siwuhlasele ngendlela esimangaliso manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liyelile likugezise so umuthi lwana uyasilela ngokokuqala le-fertilizer iyasilela ebadaleni ukuthi balokhu baspreye izilimo zabo yizinto esikhangelanela zokakhulu zona ezihluphayo
Nxa sesikhangela-ke konokho-ke okumele likuthole ngubani okumele alinike kumbe abantu abanelisa ukuthenga kume njani khona khonokho okumele lilungise ngakho i-stock borer leso
thina singabantu bamakhaya abantu bemakhaya iningi lethu asisebenzi yonke into esiyitholayo siyayame kakhulu kuhulumende kanye lengane zakithi kumbe ingxenye yemuli ezingaphandle kwelizwe ezisebenzayo yibo abantu esithethile esiyabe siyame kibo kakhulu ikakhulu uhulumende ngoba uhulumende nxa isiza lo hlelo lento wasipha umuthi wokuspreya kodwa umncinyane awumningi kangako khathesi asiselawo so siyawufuna kodwa sesibatshelile abeluleki engathi mina phecelezi abalimisi ukuthi basincedise bathi bazasincedisa lanxa singakakubona kwakhathesi
ye manje nxa bengalincedisanga kuyaphetha ngani kholokho ntoni
ngibona ngathi sizalahlekelwa isivuno esikhulu kakhulu ngenxa yokuthi into leyana iyaqhela iyaphambili ensimini eziningi sibe zehlukene njalo lamavillagi akhatshana khatshana okutshengisa ukuthi kuthe chithisaka isigaba sonke
udlani umumbu amabele kudlani kakhulu
udla umumbu udla uchaye yona inhliziyo yomumbu ngoba nasokuvula izikhalapha emahlambini kuvele kuyabe sokudle kakhulu inhliziyo yomumbu ikakhulu umumbu emnengi osokuyidlile vele inhlife
okunye ke okungani libhekane lakho nduna kwini
izilimo zinhle kodwa uhlupho esilalo yilolu okokuqala yinkotha inkotha elapho iyasabeka baba anti esikhathi abaningi bethu abadala abalima besebenzisa lolu uhlelo lentwasa okuthiwa umuntu nguye osuka aphenduka abe yidonki aphinde abe yinkomo so ukhula lwakhona luyesabeka ngendlela eyisimangaliso ngoba izulu lashiya lavala sibili okwesikhathi eside phose inyanga yonke kwedlula inyanga yonke izulu isimisa kuzonke azange kube lethuba lokuthi abantu bayehlawula ngokokuqala lokhu okwesibili ilokhu amanzi asuka abamaningi abamaningi ilokhu izilimo eziningi zakhulela ngamanzi umbala wazo ngathi uyatshintsha ngathi uba ngumthubi ngesikhiwo okuthiwa yiyelo okutshengisa khona ukuthi sezikhulele ngamanzi abalimi ababele ndawo ezibanzi zokulima ifertilizer ababeyitholi azange yenele yasuke yaba incinyane manje ukuthi benelise ukuthola ifertilizer yendawo yonke hayi kunzima
Leyo ke hinduna uNgwenya Mafuyane osesiqintini sefumuko eMathabeleland South obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 SAKZ. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi kulomkhuhlane ongaziwayo kwele DRC osubulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 waqala ukubulala abantwana abathathu edolobheni leBhuluhu ababedle inyama kamalulwane. IVatican ithi uPope Francis ogula kakhulu olesifo samaphaphu lezinso usesiba ngcono njalo ulele kuhle lamhla njengayizolo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika bayakhala abantu emhlabeni wonke jikelele kulandela ukubhubha komculi weMelika obelodumo uRoberta Flack owaziwa ngengoma ethi Killing Me Softly with his song Let It Just Like a Woman. URoberta obesele minyaka yokuzalwa ifika phose amachumi ayisificamunemunye ye-88 ubulewe yisifo se-Elgeret disease umkhuhlane lo wenza ukuba engenelisi ukuqhubeka ecula. Waziwa njalo ngokulwela ilungelo loluntu lokuthola izicoco ze-Grammy Awards. Omunye wabathakazelela umculo wakhe njalo okhala labaningi ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas eTexas khonapha eMelika.
Sithanda ukulethe ukukhala sivile okukhulu silahlekelwe kakhulu lelizwe lilahlekelwe lemuli yakhe ilahlekelwe ngoba ube ngumuntu obeziphatha ngendlela yokuthi aqondise lokhu akuthanda ikakhulu ukuhlabela.
Yes, yabona njalo wayelwela ilungelo loluntu lokulamba indlala into ezinjalo. Ubona njalo imisebenzi yakhe le.
Wayengumuntu sibili okhanya ekusiba ekugqoqozela lokho ekuphakamisa kakhulu njengoba kubeka ukuthi wayekhulumela abahluphekayo, khulumela laba abalungelo wabo. Ayephansi ayekhulume ehlabela kodwa eletha sibili ngaphakathi yakhe ukuthi atshengise ukuthi uyalwela laba abacindezelweyo abangalazi into ezipheleleyo njengabantu bonke.
Ye, watshela intatheli izindaba ngo-2020 ukuthi kuyamangalisa lokho ukuthi waloba ingoma ezinye njalo azicula sokule minyaka engamajumi amahlanu wakwenza khonokho kodwa abantu lokho bebhekane lensizi eziningi zelezo ayicula ngazo. Kwamangalisa kakhulu, ubona njani ngakhonokho akunanzelela?
Uqinisile, ngibona ngathi ulokhu eqinisile sibili ngoba ungakhangela ukuthi abantu bacindezelwe kumbe abantu baswele kumbe abantu kube lendlala kube lemkhuhlane kube lezinto zonke ezinjalo kungathi kuphila labantu akupheli okuyizinto okhona laba abalezinto baqhubeka belezinto abalangelazinto baqhubeke bengelazinto ngoba ungakhangela i-50 years iyahamba masinyane sibili ufica ukuthi kuloke kufanana lakhona lokho okwakuyikho khona 50 iminyaka engamajumi amahlanu adlulele.
Ye, singathi khona vele ukucula kulethelelana abantu.
Uyaqumbaqumba ingaphakathi yomuntu, njalo angiboni ukuthi kungaba khona ukuphila kungela kuhlabelela.
Lawo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eTexas obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi aphe abatsha ithuba lokuphatheka ekuthathweni kwezinqumo zelizwe njengoba beyibo abaningi elizweni. Embikweni wakhe ekhuluma labatsha ngesikhathi kunanzwa usuku lweNational Youth Day ngeviki edluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi abatsha bephatheke ekwakheni elakusasa leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxelo Chris Fundirwa okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ekolitshini leNUST eyeZinaso.
Udiwe uphathisitesini yabatsha esofo sekuthini abatsha bakhoweinformed because as it is things like parliamentary seat uba ngo-MP uba ngo-councillor are things that abatsha should be looking forward. But as it is, we are not well informed about those things, and sometimes we don't even seek to get information on how we can participate lapho. And then also the other thing is, you find we have a youth committee, youth empowerment programs, but still all those programs are really strong. I wonder what done. So it's not only which are lapha ni siyarocha, but saying this is a lot youth things, but people are really truly in charge. So ngabantu abangasekho ngama youth at all.
Singathi lapha umlando ukubani ukuthi kulungisiswe indubo lesi?
Umlando sebadale, to be honest, because first of all, we don't have the powers to oppose abantu ababili old money. People who have been through the system, people who are supposed to guide us, that people who are supposed to allocate our opportunities, the masses are born. But then, we cannot always force our way through. And I'm going to try revolution, going to try that thing, and create that as well, and so on. So I think I can learn to say we now about the minds are called, which are the older generation from high school.
Ukhulume phambilini laphana wathi abatsha akula abangekwenza abangalungisisa lolu daba ngabantu abadala. Singathi abatsha abala wona amandla nje akulokuncane ongakukhuthaza abatsha ukuthi bengenza labo indima yabo ukwenzela ukuthi bazwakale ilizwi labo lawo libe lizwakala ekubusweni kwelizwe?
Like every other situation, I think there's a greater extent and a lesser extent. So in this situation, to a greater extent, I still have our mind. But to a lesser extent, we are not completely powerless. So as I'm going to say, yes, I have been scholar. Yes, I have found my degree in engineering, my degree in journalism, accounting. But in one of the things qakathekile ukuthi njengabatsha sikhangele sifakamise entweni ezinjenge-parliament, into ezinjenge-government, into ezinjenge-council, ukuthi focus really and if we can we maximize ukuthi siyenze ama-program that include that. I think yiyo nje indlela esingaba more participative ku-government yelizwe lethu.
Lowo-ke ngumnumzana Chris Fundirwa olwela ilungelo lezifundi ephansi kwenhlanganiso yeZinaso obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 ekoBulawayo. URainette Klever, umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Netherlands olubona ngobudlelwano lamanye amazwe lentuthuko, uthi sebelungiselela ukumisa inhlelo eziningi abaziqhuba kwamanye amazwe agoqela akulelwa ilungelo loluntu ukuthuthukisa abesifazana labantwana, ezemfundo, ezemidlalo, ezamasiko lokunye, ngoba bafuna ukulungisa ababhekane lakho elizweni labo. ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Besenzela abantu bamanye amazwe esingathi amazwe global south ikati labo balabantu babo abadinga usizo ngenxa yokuthi America yakuyenza kusho ukuthi amazwe amanye la sezalandela yenze ngokufananayo kodwa ke ngenxa yakho nokho ukuthi sokuzabe inhlanhla embi emazweni aseAfrica ngenxa yokubana amanye ezinto zelezi ezivalisiwe ezinjengabo lawyers for human rights izinto ezidingakalayo kakhulu ngoba senzelela kulabantu abalezindingeko njalo abangenelisi ukuzibhadalela ama-lawyers so kusho ukuthi into ezasuka ibe le impact kumbe isuka iyenze kube nzima empilweni zabantu kade bephila ngosizo abaluthola kunhlanganiso ezithola i-aid from inhlanganiso ezinjalo.
Asithi ke imali le isuswe Dube ingasabi khona po inhlanganiso ezinje zingazimela zodwa kumbe kuyamele zidinga kwenye indawo njalo nxa zidinga ziyadinga ngaphi?
Olusizi kubana e-Africa kulama resources enough kodwa ngenxa yokubana abantu abayibo abarana i-Africa balokungathembeki lokuchitha kubi imali ama-national funds yikho kwenza ugcina sokudingakala khonokho so ngezindlela kusho ukuthi bonke abantu abaphile e-Africa abadependa kwinhlanganiso ezinjalo sokumele bebambe ama-governments abo accountable ukuze kwanise ukuthi efunde enale gaphu kade ikhava zinhlanganiso lezi esezisithi seziphuma.
Ye siyabona izinhlelo zangkhona yilezi ezikhuthaza obaba ukuthi balwisane lakhona ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazane kambe kungakhutshwa khonokho kuyahamba njani?
So kumele sibe ngabantu esikhala sizame eminye imizamo ngoba abadala bathi ithendele elihle ngelikhala ligijinga so ngezindlela kutho ukuthi thina njengabantu be-Africa kumele sibone ukuthi siyenza njani whether siyakwanisa ukuthi siqoqe izimali njengabo zibuthe sibe lama-accounts ayenziwa njengabo World Vision ukuthi sebe sibhadala ama-$5 kumbe ama-dollar whatever sikwanisayo ukuthi zenezinhlanganiso zikwanise ukuqhubekela phambili.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBytebridge. Sawu isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibona, sanibonani basakazi beStudio 7. Linjani basakazi bethu lonke? Hayi, siyajabula lathi. Ndi ke ngiqondanisa indaba le mfuna ukuyibuza la abantu bokumthokazo babuzano ukuthi bona bangamalunga ezano or bangama-supporters ezano na ikenge yabogawule lobomalaki Nkumbuni. Qondise abantu bokumthokazo babuzano ngoba sibona into eziningi ezenziwayo ingani bona babe ngekho makhulunywa ngendlela kuthi kule holiday kaMgabe. I-holiday yanye kujabula ukuthi kwabula abantu bokumthokazi na yinto esiyibuzayo. Ungazeke kukhulunywa ukuthi sifake i-holiday yokutshona abantu bokumthokazi ngo-1983 kusiya ku-1987 or lokube le holiday kankomo kucatshwa inkomo iqhazi walibambayo ukukhulula ilizwe. Ndike mbuze abantini bemathebeleland ukuthi babe khona yini kuthatha izinqumo ezinenkuzano or bona ama-supporters batshelwa nje isinqumo sesithethe ukuthi hayi khulumani lenze lokho.
Kundawo zonke siyabingelela, silibingelela, sibonga izindaba lezethulela zona kuStudio 7. Ma abantu abakhulumayo ma besithi bona laba aboJoseph Achua ababesithi izinto ziraiti laye umnangako othi yena khona engathiwa uyacreate imisebenzi after isikhathi esingakanani ngoba vele leli lizwa kulani lokho engazalwayo ngaze ngikuthole ukuphumula. Sele vele nidubeka lamanje lokho endidubeka lokho ebekhompha estudweni okokuthi uhlaleleni yena umnangagwa lo ngoba kuyamehlula nangu hlulekile even khona esethethe over 2017 kuzofika manje yini improvement oyenzileyo ebantwini manje le wolokhunjani wowangile siyezwa abantu bagula ngobuningi babo bagula le kuthiwa bagula amathambo amalukuzeni amathambo ma besiye ezibhedlela lezibhedlela zakhona zisekudeni 3 hours umuntu esekuhambeni egula kulo muntu ongakhona ukuhamba egula 3 hours.
Studio 7, Studio 7 njani balandela abasakazi. Thenda ukuqhuma baba lo kuthiwa nguRichard Moyo lo ukuthi kahle kahle na umsebenzi wakhe ngowani ngokuzodefenda uhulumende kumbe ngokuzomela izikhalazo zabantu cause isikhathi esiningi abantu nxa bemtshela inkinga zabo yena okwakho ugijimela ukudefenda uhulumende kuphela. Ngiyabona ugogo la kuyakhulunywa ukuthi ugogo laba bonke laba amaklinika kude imtholampilo isekude nini ukhuluma ukuthi uzoyakhiwa isibhedlela elupane so umuntu uzobe suke wanke silupane engenamali uyeza ukuthi abantu bakhala ngemali kodwa wena okwakugijima.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Olivalelisayo imi usithandekile Mhlanga ngilithiya kuhlelo lwe Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.